sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 2 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, kulabantu abalichumi abatshonileyo ngemva kokuba imota yohlobo lwetruck yenkampani yeGreen Fuel ebithwele imfe inqikelane lekhombi emangweni wechechethe esigabeni seManicaland.
Abantu bedingisela ukuthi abathabanga ngalesi simo esengozi leyenzakeleyo, kodwa izidumbu yize kade ziziningi kakhulu kukhanya sikuthi kungakunzima kakhulu ngoba abanye abantu bebebazi abanye ababhubhileyo abasesithile khona lapho.
Umanyano weSADC ubikwa usithi unanza umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli wakhethwa ngoqotho njengoba inhlanganiso yeZEC kanye lomthethwandaba weConstitutional Court wakugcizelela lokho.
Lo okhulumileyo ngumuntu oyedwa njalo okhulume sikakaboni le ncwadi leyo esiyibhalele ipetition ebhalele iSADC ibhalelwe abakhokheli atshinje yena njengo-chief executive. Ngalokho nasikhangelela ukuthi abantu abakhokheli beSADC bazokhangela udaba lolu ngendlela eqondileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Kulabantu abalichumi ababhubhileyo ngemva kokuba imota yohlobo lwetruck yenkampani yeGreen Fuel ebithwele imfe inqikelane lekhombi emangweni wechechethe esigabeni seManicaland. Amapholisa athi kubhubhe abantu abayisishiyagalolunye, kodwa ababone kusenzakala bathi abantu laba bebelichumi njalo abanye abathathu balimele kakhulu okwesatshelwa ukuthi basengozini. Ikhombi ibithwele abantu ivela eChiretu isiya eChipinge zingakagqikilani le truck duze lesikolo esithiwa Gwitika. Omunye ofike kusanda ukwenzakala le ingozi unkosikazi Nobuhle Mlambo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi abahlenga abasengozini bathwele nzima ngoba bekungela mafutha ezimota kule yodwa nje kuphela ebilawo.
Ngibone abantu abaningi akade belimele, kodwa kade ugcwele kakhulu izivumbu. Ngathola kulabantu futhi abamphakathi akade bezonde kakhulu, abantu bedingisela ukuthi abathabanga ngalesi simo esengozi leyenzakeleyo, kodwa izidumbu yize kade ziziningi kakhulu kukhanya sikuthi kungakunzima kakhulu ngoba abanye abantu bebebazi abanye ababhubhileyo abasesithile khona lapho.
Manje ngokuzwa kwakho kuthiwa kuhambe njani, kuyini okubangele ingozi le?
Kuthiwa into ebangele khona lapha yikuthi umgwaqo owasetshetshetshe wakhitshwa ithara, so vele singathi i-dust road angithi. So nxa manje kuhamba izimota ezingathi ngama-trucks lezana ezinkulu, vele kuba lo thulo oluningi kakhulu. So kukhanya bekulelo ikhombi ekade vele eChiretu eya ko-Whitehorse ibizihambela emgwaqweni kahle. So bekule truck eya ko-Green Fuel ekade izihambela layo yaphakamisa uthulo. So manje uthulo lolu lungaphakama uthathe isikhathi singathi nizuze lichumi ukuthi iclear. So umuntu weGreen Fuel yena wahle wazama ukuthi overtake emgwaqweni wonalo, kodwa akabonisisanga wathayelela lele lomchovo kade uvele eChiretu. Yikho okwenzakaleyo.
Manje bathathe isikhathi yini ukufika abama-ambulance lamapholisa?
Amapholisa angathathanga isikhathi eside kakhulu laba ama-ambulance. I-ambulance ngathi yeyo engathi iphuzile ngoba ibivele e-St. Peter's, kodwa abaphuzanga kakhulu abama-ambulance ngoba i-St. Peter's yakhona ingathi iseduze lalapho kwenzakele ingozi, kodwa amapholisa ebevela endaweni abathiwa yi-Chipangai. So yikho abavele khona, so bathethe isikhathi esingathi side abekade bevele emapholiseni, kodwa laba besibhedlela hayi abathathanga isikhathi eside kakhulu. Kodwa njengokubona umumo okhona kathesi yikuthi bebesithi abala ezinye izinto, ezinye izimota bezingela yona i-fuel, so bekunzima ngoba imota enye kade isebenza.
Lowo ngonkosikazi Nobuhle Mlambo, isakhamuzi sechecheche esigabeni seManicaland, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le echecheche.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Umanyano weSADC usugcizelele ukuthi unanza umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli owakhethwa ngoqotho njengoba inhlanganiso yeZEC kanye lomthethwandaba weConstitutional Court wakugcizelela lokho. IMDC ibisilobele umanyano lo kanye loweAfrican Union ikhalaza ukuthi ungenele kudaba lokuthi umongameli Mnangagwa kakhethwanga ngemfanelo. Kodwa isiphathamandla seSADC unkosikazi Stegomena Lawrence Tex ubikwa esithi iSADC ikhangelele ukuthi umongameli Mnangagwa akhokhele ugatsha lwayo olwe-Organ on Politics, Defense and Security Corporation njengokukhethwa kwakhe. Sixoxe lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeliso umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngalolu daba.
Lo okhulumileyo ngumuntu oyedwa njalo okhulume ethi kakaboni le ncwadi leyo esiyibhalele iSADC. Incwadi ebhalwe esingathi petition ebhalwe iSADC ibhalelwe abakhokheli atshinje yena njengo-chief executive. Ngalokho thina sikhangelela ukuthi abakhokheli beSADC bazokhangela udaba lolu ngendlela eqondileyo. Akusintando yomuntu oyedwa ukuthi lizwe leZimbabwe kumbe abantu beZimbabwe bathole ukukhululeka kumbe babe lomongameli, kuyintando kaZulu weZimbabwe. Ngakho-ke nxa iSADC isithi yona kayivumelani lezifiso zikaZulu weZimbabwe, angazi futhi izabe isithi ithembe ukuthi izokwenza njani.
Kodwa ubeke sobala imicijo emqoka lapha ebalisa ukuthi impumela yokhetho yahanjiswa emthethwandaba. Kwakhanya kuthiwa umongameli Mnangagwa nguye owanqobayo, kukanti lenhlanganiso yeZEC layo yakuvuma lokhu. Ngakho-ke bona yikho abakukhangelayo lokhu ukuthi lizwe lilandele umthetho lo, isisekelo sombuso lesi.
Isisekelo sombuso kasilandelwanga ngoba ungakhangela le number ezakhitshwa ezaphuma lapho zikho egcekeni okudingakalayo kusisekelo sombuso welizwe. I-Constitutional Court la yatsho njalo yathi hayi thina kasikwanisi ukwenza lethu ngoba iZEC seyatsho yakutshoyo. Ngakho asibone okutsha lapho kukhitshwe ngu-chief executive weSADC.
Lingabe likhangelele impendulo engcono yini kumanyano we-African Union?
Likhangelele ukuthi iSADC ndawonye le-African Union zingaqakathekisa kakhulu indlela ezombuso welizwe iminywa ngayo isisekelo sombuso welizwe. Atsho ukuthi iqakathekise iZEC le-Constitutional Court ukwedlula isisekelo sombuso welizwe.
Ikulolunye ugwalo olwakhwezwa ku-AU laphana kusaphikiswa impumela yokhetho, yona-ke impendulo lokhu ingabuye.
Ilanga lokusiwa kwendawo leya likabekwa, njalo siyakwazisisa ngendlela eqondileyo ukuthi lokhu kuthatha isikhathi kakhulu ngendlela i-Human Rights Commission ye-African Union esebenza ngayo lokuthi ama-judge akhona ayesuka emazweni amaningi.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Iningi lezisebenzi zikahulumende zigcizelela ukuthi zizakhalala imisebenzi ngendlela yokubamba umqhatshi wazo ngamandla ukuthi azikhwezele iholo kumbe zihole imali ngemali yakwamanye amazwe njengoba umnotho welizwe unzima. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta kanye lelwela amalungelo ezisebenze Apex Council umnumzana Richard Gundane uthi lanxa inhlanganiso yakhe ingakalungiseleli ukukhalala umsebenzi isikhwezile izikhalazo kuhulumende.
Njengababalisi abeZimbabwe Teachers Association siyabona thina ukuthi kulokukhonona okukhulu ngoba imali yokuhola kayisakwani, imali yokuhola ngenyanga kayisakwani, sikayisayimeli ukuthi umuntu akwanise ukuthi athenge ukudla, abhadalele umntwana wakhe i-school fees, laye aphinde akhwela ibhasi esiya emsebenzini. So kayisakwani sibili sokulobunzima obukhulu. Yikho thina njengeZimbabwe Teachers Association sibe sesibeke umbiko oqakathekileyo kuhulumende nabazali bonke ukuthi umumo weholo usufike endaweni eyokuthi yona sivule isikole laphana kuzabanzima ukuthi abantu bakwanise ukuthi bagade amabhasi bathenge ukudla babhadalele abantwana babo. So kumele khathesi ukuthi uhulumende alungise isikhathi sesekhona. Anto leyabona thina vele uholo lwababalisi, uholo lwezisebenzi zonke zikahulumende vele lukholo oluku-United States dollars. Yikho-ke njengeZimbabwe Teachers Association sibese sithe thina hayi kungaba njani ukuthi lisibhadale leyo mali iku-United States dollars ukwenzela ukuthi sikwanise lathi ukuthi sithenge izinto esezidume kakhulu. Sesibona ukuthi izinto eziningi vele sezikhwele nge-300% nxa sikhangele i-RTGS value. So siyasebenza gadalala kakhulu, sisebenza siku-Apex Council le-Joint Negotiating Council lapho esibeke khona umbiko ukuthi kube le cost of living adjustment. Kuqakathekile khonokho ngoba esikutshoyo yikuthi kumele ukuthi sikwanise lathi ukuthi siphile njengabantu, siphinde siye emsebenzini siyenceda abantwana. So ubunzima lokho kumele ukuthi uhulumende azele sibili abelozwele ngoba ubunzima lo buzayenza ukuthi abantu nxa sesivula laphana begcina sebengahambi emsebenzini ngoba bayabe bengakwanisi ukuthi bahambe bagade amabhasi behambe yonadlanga. So uhulumende kumele ukuthi alungise leyo ndaba.
Libona uhulumende senelisa ukuyithola le mali?
Sina uqakathekileyo ukuthi sisebenze sitshele uhulumende ukuthi hayi sokule ndlala lapha sesiwome ukuthi imali bazayithola ngaphi, bona bazadinga indlela ezithiyeneyo. Lapha sesibona lathi ukuthi sebeqalisile ukuthi badinge ezinye izimali. Into elungileyo naleyo ukuthi badinge ezinye izimali ziku-United States dollars nxa kubhadalwa ama-tax. Yebo sizwe kubhajethi sebeqalise ukuthi bakhulume ukuthi nxa imoda zizangena i-tax yangkhona izabhadalwa ikuma-United States dollars. So nxa sikukhangele khonokho kutsho ukuthi nxa sesisiya phambili kuzaba lula ukuthi uhulumende abone ukuthi angancedisa njani izisebenzi zakhe. Nxa imali ikhona bedistributa imali laphana, kuqakathekile ukuthi izisebenzi zikahulumende zibe zilokho zithola amandla okuthi ziye emsebenzini.
Lo ngumnumzana Richard Gundane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi kanye lelelwa amalungelo ezisebenzi e-Apex Council leyezimta. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko kanye lokuphila kwabantu.
Zingana masiko
wenziwe manje
lobaba mkhulu babe lobola
njengokulithembisa kwami izulu kanti abasiqhubekela phambili ngengqoqo lapho esikhuluma khona ngokwenzakala ebulenjini bokuxhumana lapho sikhuluma ke ngokuthi abantu bathumeza okunye okumangalisayo okunye kuyethusa ngoba abantu bathumeza umuntu ehlahlelwe ngehloka kumbe into ezinjalo. Kubeka lapha ke silo nkosikazi Sithokozile Fuzane uMakhumalo lo mnumzana Rizin Masiza.
Ngicabanga ukuthi into enkulu lokumele ukuthi imfundiso kumele iqhamuke kubazali ngoba uma singathi thina abama network mababloke ukuhlendelwana kwama video kungabe nzima ngoba ama network afana labo Facebook lamanye ama network kuvele bayenzela wona ukuthi kusendwa ama video so kunzima ukuthi bebe begadi ukuthi beyehlukanise ama video a right la wrong ukuthi beya process ukuthi ehambe kodwa ke thina singumzulu yithe singagada kumbe sizigade thina abadala sibe sesigada abantwana ngoba kuzakhula isizwe esingasela nembeza lesingasakwazi ulupho oluzilayo lolungaziliyo ngoba kunje lina bezindaba liyakwazi ukuthi ngokwesintu uma lizaveza izinto ezihlahlamulisa umzimba liyafathi koningi ukuthi linto is not under the age of 16 or under the age of no under the age of 18. So ngicabanga ukuthi thina singabazali yithi kumele sigade abantwana kungangcono umntwana unike i-timetab yokuba lefoni lesikhathi sokuthi ehlukane lefoni ngoba ma engabe esesiyalala egameleni lakhe ifoni uyithathe ma umbona ukuthi umntwana usubambe izinto ezingekho right azenza or umphuqe yona complete ngoba umntwana ungowakho uyenzela ikusasa lapho ukuthi libe lihle ngakusasa.
Poke makhumalo nxa umntwana ongamthathela ucingo lwakhe umakhalekhukhwini kuyasebenza khonokho?
Hayi, mina kangikuboni ukuthi kuyasebenza. Mina ngilapha ejobeli, umntwana usekhaya, ngizamthathela sikhathi bani ngoba mina into esingayenza lapho ukuthi mina omsakazi abasebenza emsakazini ababhulokhi izinto abazibonayo ukuthi lezikazilunganga ukuthi zibonakale ukuze bangasendelani ngoba ngingathi mina ngithi umntwana ngizamthathela ifoni, ngizamthathela ngingathi ngoba ngila umntwana usekhaya, ngizambona sikhathi bani mina ngilapha. So ukuthi ifoni uyibambile noma ngayibambanga ngaze ngimthele vele kufani nokuthi angenzi lutho. So nini enazi ukuthi izinto zonke ezidlula khonapho lithuka lizibona liyazivala ezingayisizo bazabona labo ukuthi kuthi leso akumelanga sisendelane. Ulinga kubona emntwini oyi-one likuvale akusadluli futhi kusendelane sasiwabone lapho kunye kuthiwe lokhu akuvunyile, lokhu akuvunyile akuze kwahamba kunjalo.
Vala-ke gqiba-ke khonapho masiza ba
ebantwaneni laba bethu esibakhulisayo bagcina nje ngevesi eyi-one etholakala kuzaka 22 evesi lika-6 etikhulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe okuyakho ukuthi namhla esekhulile engasuki kuyo. Masingayesabi ukudisciplina abantwana loba kungabekho ubuhlungu okwaleso sikhathi sibadisciplina kumbe sibanika ekuthenini siyabanqabela amafoni sibagade ezintweni ezinengi kodwa ikusasa lelo kuyabe ikusasa lakhe umntwana elihle lokuyabhakheka isizwe esihle lesiyazi ukuthi inhlonipho yini ngoba singayisaba sithi uhulumende usesiphatha amalungelo amakhulu kakhulu kutho ukuthi sivumele ukuthi kusasa kube lesizwe esiwonakeleyo esingasela nembeza kutholakale namhlanje umntwana omncane uzokuthi umntwana omncane uyenza imikhuba emikhulu eyayivila nakudala eyayingethi yenziwe ngumntwana omncane ngoba selebona izinto ezingafanelanga ukuthi aluba ziyabona abantwana. Mina ngithi kasigadeni abantwana bethu sibone izinto abazenza ngisho in private. Ngene efonini yomntwana ungamceli ukhangele yonke into ayibuka ukwenzela ukuthi kuhambe kahle.
Ye, siyakuzwa kakhulu. Kodwa-ke mama Makhumalo, kwenzakala ukuthi ungene efonini
njengoba befaka amaphini uzayiwazi njani iphini njengoba izabe yi-blocking uzayazi njani iphini vele ungazivule balakho okunye abakudilithayo abakubuke abakudilithi ntambami sesendelane lomngane wakhe athi ngithumezeni wena uyabe usudlule kuye usekwazi isikhathi sakho sokuthi ubabe uyicela ngalesi sikhathi so esesiyalala uzayicela kumngane wakho umngane wakho amsendeli ayibone kuyafana
kulukhuni lapha Makhumalo
kulukhuni la ngaphandle kokuthi ninabomsakazo lisize ngoba khona manje ukhonile ukusihlanganisa so lokho kungalehlula yini ukuthi likuhlanganise yini selela siyiphosela yini-ke lapha ndingeyokubhlokha lina lingaba lezinye izinto ezibhlokhayo bayakwazi libhale ukuthi lokhu akuvunyelwa lokhu bazabebazi ukuthi izinto ezinje azidlule and zingaphelela kuyena luya lo munye kasoza kubona athi ngizamele ukuthi lokhu athi ayingena ayivunyelwa
okwanamhlanje simalapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Hayi-ke zulukandaba lamhla simalapha-ke kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilo nkosikazi sithokozile Fuzane Umakhumalo lomnumzana Rezin Masiza. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Olibalulise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKips Dube lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
ngokuhlukana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumike Gobe. Lamhlanje bafethu ngithabile kakhulu ngenxa yokuthi sixoxa lo muntu okumsebenzi ofana lo wami. Sixoxa lo mnumzana uDivine Dube laye uyintatheli izindaba. UDube ulohlelo olulenjongo yokuthuthukisa ulwazi lwabantu abafuna ukuba yintatheli izindaba. Masambeni kuye siyezwa okunenge. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo. Unjani mnumzana?
Ngiyaphila, unjani lawe?
Hayi, siyaphila, siyaphila. So Divine, awusitshele ngamafishane ngalolu hlelo.
Uhlelo lolo asilohlelo olutsha, kodwa kumnyaka le edluleyo sisebenza labontanga kwizabelo ezijeneyo ikakhulu lezi zeMathebelelandi. Sibafundisa ukuthi bangakwazi intatheli zezigaba njani, esikubiza ngesikhiwa sithi ngama-citizen journalists, kumbe ngithi ama-community reporters. Lesi sinanzelele kakhulu ukuthi abantu abaningi eZimbabwe, ikakhulu labo abahlala emakhaya, sikhangele iMathebelelandi lapho esisebenzela khona, bafuna inkangala yezindaba esikubiza ngesikhiwa sithi ngama-news desk. Lapho sinanzelela ukuthi khona amaphephandaba kunye nemisakazo ayenelisi ngenxa yokuthi ngenxa yezindleko mhlawumbe lokunye kunenginengi ukuthi sifinyelele emakhaya. Sase sithi khona kungcono ukuthi sifundise abantu abahlala ezabelweni ukuthi kube yibo intatheli zindaba, bona bese bezipha thina lezo zindaba, thina bese sizisakaza ngendlela ezijeneyo ezigocela lezo ezenziwa zibe lula yibulembu esithi ngesikhiwa yi-social media.
Ngizwe njalo ukuthi ubusebenza ndawonye ngenye intatheli izindaba uJulia Thomas, yena oyizalwane seMelika. Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokusebenza ndawonye laye kuhlelo lolu?
Ngenxa yokuthi ngike ngavakatshela kwele Melika ngo-2015, nganazelela njalo ngafunda kabanzi ukuthi kwele Melika izindaba kumbe ngithi i-journalism bayithatha ngesikhiwa njenge-charity cause. Bananzelela ukuthi izabelo azinako ukuthuthuka nxa zingelazo izindaba kumbe ngithi ulwazi ngalokho kwenzakala ezabelweni zabo. Ngenxa yalokhu ngavumelana noJulia Thomas, sincediswa i-government yeMelika ngezindleko ukuthi uJulia Thomas avakashele kwele Zimbabwe azosabela ulwazi analo, asincedise njalo ukufundisa ontaka ukuthi bangaba zintatheli izindaba zezigaba njani, njalo bayenelise ukusebenza nenhlanganiso ezithiyeneyo kunye lohulumente ukuthuthukisa izigaba zabo ngokuthatha nangokuhambisa izindaba ezabelweni.
Uke wangitshela ukuthi uhlelo lolu lulenjongo yokuthuthukisa ulwazi lwabasakhulayo abahlala eMathebelelandi kuphela. Abanye-ke laba abahlala ezinye izigaba, ithuba likhona na lokuthi bangangena kuhlelo lolu?
Amathuba avulekile. Ngokufisa kwethu sifisa ukuthi uhlelo lolu lube khona iZimbabwe yonke jikelele, ngoba lolu hlelo esibiza ngesithiwa sithi hyperlocal news luhlelo obelungekho kwiminyaka le edluleyo, kodwa ngenxa yamathuba alethwa yibulembu besinazelela ukuthi abantu balakho okwamanje ukuthi benelise ukuthapha izindaba eziqondane lokuthuthukisa izabelo esibiza ngesithiwa sithi i-development journalism. Ngakho-ke lanxa okwakathesi sikhangele iMathebelelandi, thina amasango avulekile ukuthi bonke ontanga kwele Zimbabwe jikelele bangenelisa ukusithinta, basebenzelane lathi ukuthi sibancedise ukuthi nxa befisa ukwenza inhlelo ezifanayo lapha abakhona ezabelweni zabo bangakwenza njani, ngoba isifiso sethu yikuthi uhlelo lolu lumemetheke njalo luphathise wonke uZulu kwele Zimbabwe.
Hayi, ngikuzwile mnumzana. Umbuzo wami wokugcina-ke Divine, abanye abontanga abalesifiso sokuba yintatheli izindaba nxa befuna ukukuthinta ukuthi bathole ulwazi oluthile ngohlelo lwakho, kumele bayephi ukuze bakuthinte?
Bangangibamba ebulenjini, bangakhangela ikhasi lami le-Facebook ibizo ngu-Divine Dube, kumbe bakhangele ikhasi lami le-Twitter, i-Twitter handle yami @villagechrist, kumbe bangangithinta ku-WhatsApp kunombolo ezilandelayo 0772 10726.
Hayi, ngikuzwile kahle Divine, ngilethemba njalo ukuthi abalaleli bakuzwile kahle. Budi, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwabasakhulayo. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Ngithwakaza omuhle, limzwile umnumzana Divine Dube. Nxa ufisa ukuba yintatheli izindaba, mthinteni. Kodwa-ke okwamanje sekumele ngilishiye, masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike, liyalandela uhlelo Uvuselela Umoya.
sidibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda igama lami nguNtungamile Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo, siyambonga uJehova.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje sikhuluma ngothando. Sifunda umbhalo wethu oqala kusakuncwadi kaJohane usahluko ngesesithathu indima ngu-16, ivesi enthemba yaziwa ngumuntu wonke. UJesu uyakhuluma, ukhuluma lesikhulu sabaJuda uNikodima. UNikodima lithi iBhayibheli weza kuJesu wambuza ukuthi umuntu angangena njani embusweni wezulu. UJesu wamphendula wathi ufanele ukuba uzalwe ngokusha. Kunxoxiswano yabo uJesu loNikodima, uJesu fika ebuchasiseni abesethi kuNikodima, ngokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka, wazi wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba ilowo nalowo akholwa kuye angabhubhi abe nokuphila okungunaphakade. Bathandekayo, uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu uluthando. Sithi iBhayibheli uNkulunkulu waveza, wabonakalisa uthando lwakhe. Encwadini yabaseRoma ngusahluko 5 iBhayibheli uNkulunkulu wabonakalisa uthando lwakhe ngalokhu kuba siseyizoni uKristu uJesu wasifela. Uthi uJesu lenebhalane siwubalile, uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa, ukuba lowo nalowo akholwa kuye angabhubhi abe lokuphila okungunaphakade. Zihlobo zami ezithandekayo, ngithanda ukukhuluma ngothando lukaNkulunkulu. Sithi iBhayibheli uNkulunkulu uyasithanda. Sithi iBhayibheli wabonakalisa uthando lwakhe ngokuthumela indodana yakhe ezelwe iyodwa. UNkulunkulu akazange akhulume kuphela ukuthi uyasithanda, kodwa uthando lwakhe walubonakalisa okuthiwa ngesikhiwa to demonstrate. Uthando lu-practical, uthando lu-active, uthando luyenza. Uthando kasonto ethiwa i-static emileyo, ngeke uthi uyathanda umuntu ungenzi lutho, ungeke uthi uyathanda umuntu usho ngomlomo nje kuphela, kodwa uthando luyabonakaliswa, uthando luyavezwa. Ngalokho uNkulunkulu wademonstrator uthando lwakhe ngokunikela indodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba ilowo nalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okungunaphakade. Akusonhloso kaNkulunkulu hlobo zami ukuba sihlukuluzeke, akusonhloso kaNkulunkulu ukuba sithwele siswele ukuphila okungunaphakade, akusonhloso kaNkulunkulu ukuba sife, akusonhloso kaNkulunkulu ukuba sigule. Yena semdalela umuntu, wamfaka ensimini yase-Eden, wamnika umlayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayekade thande ukuthi umuntu aphile kuze kube kunaphakade. Manje kwasekuvela isono eseza ngenyoka, eseza ngoSathane. Lithi iBhayibheli sonke sonile salahlekelana noNkulunkulu seduka. Kodwa sedukile sinjalo, uNkulunkulu lithi iBhayibheli wasibona wathumela indodana yakhe ezelwe iyodwa, ukuba ilowo nalowo okholwayo angabhubhi. Masikholwa kuNkulunkulu, uthando lwakhe luyabonakala ukuthiwa yikuba manifested empilweni zethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazi. Sibongile Yise wenkosi uJesu uNkulunkulu onamandla, sibonga izwi lakho eliphilayo. Ngiyathandaza ukuthi bonke abalizwileyo bakwazi ukuthi bakholwe kuwe ukuze bangabhubhi, ukuba bangabe lokuphila okungunaphakade. Siyakhuleka ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen.
Bonge-ke uhlelo vuselela umoya lo-ke bekungumfundisi Angliston Sibanda exoxa noNtungamile Nkomo we-Studio 7. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.